Baveze nomhlatha abafundi lezakhamizi zentulula ngemva kwalesi sipho esibachiye bengelankani. Lesi sipho senqwaba ezingwalo, amakhompyutha, i-television le-DVD player sivele enhlanganisweni yesibane sethu Community Learning Group esungulwe inkosazana Sibeka Bisibanda lomngakhe umnumzana Wanda Ncube abasebenza kwele South Africa. Kodwa unkosazana Sibanda yena owafunda kulesi sikolo uThoma Laitsha abadabuka kulindawo labo bafaka isandla ngokuthwala lezi mpahla zisuka kwele South Africa kuyelambatalo.
Ubone kufanele ukuthi silethe izinsiza lapha esikolweni ezizancedisa amatisha ukuthi ukufundisa kwabo kube lula. Indawo yakithi ilama-low literacy levels, so sikubone kufanele ukuthi silethe lokho esikulethileyo ukwenzela ukuthi sipromote literacy.
UMasibanda uthi ukusweleka kwezinto ezikhuthaza abantwana ukuthi bafunde kulindawo sekubangele ukuthi abaningi bengaphuthi izifundo, kanti abanye babalekela kwele South Africa lapho abagcina sebesiba izigebenga njengoba beyabe bengafundanga. Lezi zipho zithi abantwana bakulesi sikolo bejabule kakhulu kwazise iningi labo uzabonga ngokuqala ukusebenzisa ikhompyutha. Omunye wabathabe kakhulu nguPetronella Ndlovu ofunda uGrade 6.
Esikolo sethu ngibone ilibrary elamabhuku amaningi lapho esabe sifundela khona ezinye izinto esingazaziyo. Ngabona le room elilamakhompyutha lapho esabe sifunda khona amakhompyutha. Namhlanje nje ngabona le nduna kade ngakaze ngiyibone. So ngisiyababonga abantu besifane sethu basincedile ukwenzela ukuthi sibe lekusasa elihle esikolo.
Usobhukwa lendawo umnumzana Zenzo Vundla laye uthi uswele imilomo yenkulungwane yokubonga.
Besingacabangelanga ukuthi entulula kungavela into enje. Izigaba zonke kususela kwamasuza kugcwala ngaphi, Gariya, Zvalongwe. Siyabonga kakhulu ngani inkosi ingabe lani uzela kusasa sitholakala siphumile komnyama ubambile.
Kanti kunkosikazi Ncube ofundisa kulesi sikolo uthi lezingwalo lalamakhompyutha azaguqula impilo eziningi kulesi sikolo.
Sesilayo ikhompyutha abantwana bazayisebenzisa, bazayibamba bayitsho balifaka zivanyele phandle ukuthi thina isikolo sethu sokunje siphucukile. Siyabonga kakhulu, thank you so much.
Unkosikazi Bheka Bisibanda uthi lesi yisipho esizakhanyisela izigaba zonke zakulendawo.
Konke lokhu i-community yethu izaba le-access, izakwanisa ukuthi ibuye abantu bazobala, nabasesecondary abantwana babuya bezobala, nabazali babuye bezobala. Labo mama esithi ngama-literacy champions, zonke izinhlelo esizazenza lapha esikolo kutsho ukuthi bona ebabazasustaina ku-community.
Ukhuthaza ezinye izalwane zeZimbabwe ezisemazweni ukuthi lazo zenze okufanayo ezikolo ezafunda kuzo ukuze zithuthukise isizwe sikamthwakazi, njengoba kusaziwa ukuthi sisalele emuva kwezentuthuko nxa kuqhathaniswa lezinye indawo zelizwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.